Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esolwa kakhulu ngabe inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zaseZimbabwe leza kwamanye amazwe kakhulu ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Isikhulumise UDC umnumzana Moeti Mohasa uthi inhlanganiso yomanyane wamazwe asemhlubulweni ongezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC sokumele ungenele ngesiphangiphangi edabeni lweZimbabwe. Kodwa abanye abeZimbabwe bathi abasela themba lokuthi inhlanganiso ezifana labo-SADC zingaxazulula iingxaki zeZimbabwe. Umnumzana Dawurai Mavoko unobhala jikelele wogatsha lwebandla le-MDC Alliance kule Botswana uthi akukuningi abangakuthola kunhlanganiso ye-SADC.
On the position of SADC, you know, nge-SADC kuyakhathaza kodwa akungimangalisi ngoba into yabo yakudala. Ngitsho langesikhathi sikaMgabe babengakutshayi indiva.
Just passing on a blind eye.
Uthi okwenziwa ngamabandla aphikisa afana le-UDC kanye le-Economic Freedom Fighters, EFF, bayenza okubukekayo ngokuzama ukufaka umfutha kubohulumende be-SADC, ikakhulu umongameli Cyril Ramaphosa umgcinihlalo womanyano owe-African Union, okwamanje ukuthi bethathe amanyathela. Umnumzana Colin Mlalazi ohlala eHabroni uthi laye kaboni inkokheli ye-SADC ingathatha inyathela elicacayo ngesimo seZimbabwe.
I think this is the time ukuthi i-SADC isitshengisele ukuthi nana it's not toothless. Beke bezame something. Especially now, ngoba kathi esisibili iZimbabwe now is directionless. Now there is no leader. So kufuza ukuthi nana i-SADC isukume. Even the international community, they should stand up. I-UN should stand up.
Kusenjalo ugatsha lwe-MDC Alliance eBotswana luthi luzaqhubeka ngohlelo lokutshengisela phezu kwesimo eZimbabwe. AbeZimbabwe leBotswana bayehlulekile ukutshengisela kanye lezinye izizalwane ezikwamanye amazwe ngenxa yohlelo lokuzama kwenqabela umemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ule lockdown olusanda kufakwa eHabroni. Umnumzana Mavoko uthi bazaqhubekela phambili ngokuqoqa ukutshengisela.
It's unfortunate that when we wanted to take our demo to the Zimbabwean embassy in Habaroni,
ukulusizi ukuthi sangena ku-lockdown ngesikhathi sifuna ukutshengisela umcabango yokuthi ingadlula i-lockdown sizayithula izikhalazo zethu ku-embassy.
As soon as we finish these 14 days, we will take our grievances to the embassy.
Inhlanganiso ye-SADC yona izabamba umhlangano wayo wohlangothi lwe-SADC Okantrika kusasa, kodwa udaba lweZimbabwe alukho uhlelo lwendaba ezakhulunywa. Ngenxa yesimo se-COVID-19 umhlangano lo uzabanjwa ngemtshina yebulenjini kungela kuhlangana kwenkokheli mathupha ku-virtual conference. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.